Eqinisweni ukuthi-ke into yomthetho isebenza ngokuthi kuthiwe umthetho uthini. Umthetho wase-South Africa uthi wonke umuntu obuya e-South Africa kumele abe lephepha. Mhlawumbe ngenxa yokuthi lathi silenkinga nenhlupho zethu, sinokwenelisa ukweqa umngcele. Kanti kona ngokwakho ukweqa umngcele kuyinto engekho emthethweni. Siyakubona mpela ifindo liyabopheka lapha egatsheni lwase-immigration kakhulu andi Department of Home Affairs ukuthi sebefuna ukutshengisela mpela ukuthi bazokugwema ukwenzeka kwe-illegal immigration. Into le noma ingasihlukuluza yabakhulumeli besizwe seZimbabwe community. Uhlupho olukhona ukuthi abantu bakithi bafika besenza ngendlela engingavumelekanga. Manje-ke lokho kuzofaka abantu enkingeni ngoba i-BMA, i-Border Management Authority le efakiweyo, ikhanya yona izimisele mpela ukuthi izotshengisa ukuthi yona iye.
Abantwana laba mkhwanazi, iningi labo singathi ngabantwana ababe besengozini lokho okuthiwa yi-trafficking, ukuthi bangafika khona ngapho e-South Africa basetshenziswa imisebenzi yokuganga engayisiyo, kumbe ngabantwana ababe besiye ebazalini kuphela.
Khona uma ungawukhangelea ngelihlo elikhatshana kuyakhanya ukuthi ngabantwana nje abazivakatsheleyo abasebevalile kuma-holidays abalanda ikhisimusi. Kodwa-ke ukunanzelele futhi ukuthi ngokomthetho that needs verification ukuthi vele bangabantwana yini abazihambelayo, ngoba kungenzeka ukuthi abagangayo laba bangalisebenzisa leli thuba ukuthatha abantwana babadlulise kube sekukhanya ngazathi kunomali yisikhathi sokuvakatsha. So abantu kumele sikukhangele nxa zonke lokho.